Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mphalakazi 2022 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usale ebambe wangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale edinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi ukuvalwa kwamanzi bekunganeno ngekhefu leKhisimusi.
Ngibona ngani sokungcwala abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye nokuba isikhukhula mhlawumbe sikathi sikukhangile.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ezimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yomdlalo uphele oweBrazil obele mvukuzane.
Ngo-2020, iBBC Sport actually yayenza ivote, carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world.
Umhlabeleli wakwele South Africa obelodumo uMampintsha obhubhe ngomgqibelo ubekwa namuhla.
Ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukaniswe ukufa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UZulu usale ebambe owangaphansi ngemva kokuba umthethwandaba uthe amapholisa aqale eyodinga ubufakazi bokuthi umnumzana Job Sikhala wadala icala andubana athoniswe ngomnyaka ozayo. USikhala osevalelwe estokisini okwedlula inyanga eziyisithupha engathoniswanga ubesemthethwandaba izolo lapho kade kuthiwe icala lakhe lizaqala ukuthethwa. Amagqwetha akhe ahle afaka isicelo sokuthi aphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ukuze athoniswe evela endlini. USikhala secele ukuphiwa isibambiso okwedlula ithumi lasithupha kodwa umthethwandaba usala. USikhala uzakuzwa lamuhla ukuthi isicelo sakhe sizamukelwa na kumbe uzangena umnyaka omutsha evalelwe eJigurubhi. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi amanzi empompini abengconywana ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa zithi kwamanye amalanga ziyaphuza ukuthola imbiko evela kukhansili ibazisa ngokuvulwa kwamanzi kusaselesikhathi. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lonobhala obona ngezamanzi kunhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngibona ngani sokungconywana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanye nokuba isikhukhula mhlawumbe sikade sikukhangele nje ukuthi ngiyona lo maybe bephuza ikhansili ebethiwa ngafaka inotice. Afaka inotice yangikhona ingaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khona kuya nini. Bethi uma sebevuya kuseni zithi amanzi hambile kodwa kuludubo futhi eziphezulu ezithi uma kufakwa amanzi abuya indawo zizona zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthi amanzi vele sebuya laphana. So for hours amalutshana baphinde bavale ngoba kwezindawo abengakabuyi amanzi azona ezengi-shares phezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo ekuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-ward chairpersons kugidi lat executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kwizakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuthi khona njani kanye nabaningi bathola nezindlela maybe kuphuziwe abanye grant abalwa ma WhatsApp ama social media la abala ma phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama notice kodwa uqhakathile ukuthi nxa bengatranga notice bayabona nje manje yini njani kasi isikhiza khulisa khulisana ngakho ukuthi abafaka ama notice ikakhulu mina njengo secretary lamazi ngiyakhulumisana nawe ukuthi ama notice abazama ukuthi bafake sasemasini kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi bazibona ukuthi khona amazi ngale ipressure ngabe uvula bavula ama lokuyijadi kule system abayisebenzisayo thinezingayazi i-council abangeke batsho ukuthi khona kuthatha amanzi azibini akuya ngokuthi bazabe bavule ngokusebenza kwabo
nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani
njengoba ngishilo ukuthi khona kwezinye indawo kahle kahle bona sevula umuntu wavula ekuseni amanzi babe after 2-3 hours ebe besifikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zishiyini kodwa all in all bavula nje kwelanga eliyodwa kodwa fana i-notice ukuthi ibhale static restoration of i-water for inyanga sathu kumbe inyanga lanini babe yavula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo abantu bavuli nalithi nxa bavula ekuseni kwenza indawo bavula ekuseni khona lapho bavula khona efika emini izindawo eziphansi bathona bewak ekuseni avuke ngekho kuhlezana iyindawo eziphezulu thina siwabona ngabo chile ukuhombeni ngama-2 khonapho kwakusiyisaphinda hambe
ngezikhathi ezedluleyo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe baye kukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha
iyama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini lamathuo phesu konkulumane umpiedla womganini ngapha emalokitshini ngapha kuma-identity suburbs agebha seimigodi ethize iyo nani isiza abantu ngabe ayikho leyo mgodi laba abantu baphele nzima emalokitshini abadala ayikhona nje imigodi lenaqoqoqo lapha engitsho khona basaka sile ama-jojo tanks ama-NGO ibamba lifaka ama-jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha isikolo kungabe zithwele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo kungani kuyaqhamuka imikhuhlane yabo-corelo diarrhea abantu begijima besiyesibhedlela
xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi
ngisanda nje ukuthumela i-message ngingani ngiyababonga ukuthi hayi lokhu kuqhayisa ikhisimusi lapha vele ngandlanayo ukuya ilanga elilodwa manje baphosile ngani bayazama singazi kuthi iyafika yonaleviki inyeyiphinde ukuthi abelekuba sikhuluma kunje kuze indawo namhla khona indawo eziningi
lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala ubona ngezamanzi kwinhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni leStudio 7 ekonale koBulawayo. iStudio 7 ilobele isikhulumeli seCouncil yakoBulawayo uNkosazana Nesisampofu imibuzo kodwa wathi laye usalindele umbiko ogcweleyo ovela kumanjinela walelo dolobho. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umango wemzingwane usulabantwana abangamantombazana abesikolo abazithwalayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili i-12 lethumi lasikhombisa 17. Leli phephandaba lithi ugatsha lwezempilakahle lwethule amanani atshengisa ukuba kulabantwana abangamathumi ayisithupha lanye abasuke ezikolo ngenxa yokuzithwala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi onogada bebhawa ama-bouncer ngesilungu ababili kade bedingwa ngamapholisa baze babotshwa izolo njalo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla. Ababili laba uGideon Sanyangore loBlessing Kumunda babonakale emfanekisweni wevidiyo betshaya abantu mahlayana ebhawa bethwele ingqamu. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, sana kulibingelela salibonani ke zala eZimbabwe abalandeli bonke basuja 7 nabasakazi bonke siyabonga ugqiba umnyaka omunye sindawonye lesisakazela kamnandi izindaba eziyiqiniso ke ngilethe ukukhathaza kokukhulu ke ngesikubona laphana ku-social media ama-South Africans indlela ke yaphethe ngamapolisi amapolisi ayashaya abantu abasawayisaba amapolisi umdasha ipolisi azaligibele amadundu baqeda alikhafulele yindlela ke ama-South Africans afile singakho kona abangasebenza khona so khulu kuzayo ke kwinzalo yeZimbabwe ngonyaka ozayo ke ngikhathazeka kakhulu 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 mayizana uPFF zaqhubeka ebusa ke sisengozini kakhulu ngoba abalanhliziyo bahluleke ukulungisa izinto kumele ke amaZimbabwe sishukume siregister ukuvota njengoba ngamaholidays manje abantu abaregistere ukuvota laphana ke simake sure ukuthi sazwakalisa ke ukukhathazeka kwethu ke ngendlela ke isimo selizwe singakhona ke izana uPFF amalakhe inkomo labo mnankagwa ngoba beqakazelana izandla kangaka ngoba bayadla kuhlungu kakhulu esikwenziwa ke yilaba abantu bezana PF kukhulu okuzayo-ke kumaZimbabwe enzeke especially ngomnyaka ozayo-ke abantu baza kufa abantu bazalimala kakhulu-ke ngike siqhubeke sigxeke uRamaphosa size Ramaphosa uma ngaqhubeka busa this and that kumele sikubheke kakhulu izana PF izigikebabulali laba if beqhubeka bebusa-ke sisengozini enkulu njengamaZimbabwe
yebo sibingelele ku-Studio 7 kubalaleli kanye labasakazi okhuluma yimi umfo kakhumalo njalo ye ngithi okokuqala khisimuse enhle kini lonke ngokuye ngithi sekunsuku ezimbadlana nje ukuthi sifike ekuboneni umnyaka omutsha sela kumuntu okade lalele uStudio 7 sukela unyaka oqala ukuzofika manje ukuthi singene umnyaka omutsha sisonke singabaphileyo siloke sibonisana sinikana izindaba bese ngithi mina awukahambe bakithi kuyacaca kumhlophe nje ukuthi eZimbabwe kutsho ukuthi mayingabe ufuna ukuba ngumongameli wani uphikisana leZANU PF kuthi ukuthi kumele ukufele lokho akuhlungu kangakanani amazwi kamqondisi Moyo ukuthi uye wahlaselwa kumuntu emtshela ukuthi wena uyadingeka eZimbabwe ngenxa yokuthi nje umele iRepublic of umthwakazi umthwakazi Republic Party so yinto nje ayifela awubakithi kwazi kwababuhlungu hayi hayi lizwe laseZimbabwe bese ngibuya ngitsho ngithi nangu ubaba okhuluma uyazwakala ngezwi ukuthi usengumuntu omdala okhuluma ngomalakhe inkomo ithi kuphendulele baba umalakhe inkomo ngekayekele ukuthi akhulume athi yena konke kuhle ngoba uyadla kuZANU PF angithi bayadla laba bantu labo Belief Gaole uJoseph Chuma abantu bakithi abavumela into embi into esingayithandiyo ukuthi bona mabefidwa thina singafidwa bona bese bebona kungcono sekufanele ukuthi bavumele yonke into esiyibona xa ungabe umgwaqo unjeyana njenga futhi ngabe sambalela mhlambe ngithi uFalls Road ungcono abathathe uCholo Road yona lo hamba ngaye uGawule thathe onkai road labo matopo ngale bebona ukuthi kwenzakalani kodwa uthi umongameli wethu uyalungisa elungisani umgwaqo ocela amagodi asazi Zimbabwe
yabi ngiyalibingile futhi njalo maNdebele bantu besindile lizi ngiyalicela lonke bantu besindile bamba nani chiyani ukuphunguba lokuyiziqhuku ukukhozi ukukhangela kwena ngapha iqiniso sibili ukukhozi ukukhangela kwena ngapha loba ngilile isangoma mina siyangitshela ukuthi ukukhozi ukukhangela kwena ngapha ngokuya kwesikhathi kwayekulo president Robert Mugabe wayesemashoneni umnangagwa beseduze lobandla uMugabe kodwa wabona izikhilo zonke zikamugabe umnangagwa wahluphi imindawo nanzo namhla ezisemidi emidlands kokule ndawo right baba obet mbok nguwe khathesi lapho oseduze and isangoma siyakutsho sikuqondi nxa ukwanisa ukuziphatha asizange sithi hambe kula lo mnangagwa kuveni hambe utinti kodwa isangoma sikhuluma sothi ukuthi hayi obet mbok uthangile lapho siyacela ukuthi impilo yakho ibeni siyacela ukuthi uziphathe lapho uhamba khona siyacela ukuthi ungabuphonga ukuthi imgani yonke yakuthatha baba obet lapho sikhangelane lawe njalo siyacela nabonkobo omqondisi nobaizithi ngoku-mrp akuncedi i-opposition ngayibe khona kwaliwanga ukuthi ibe kuhle sili kodwa lapha madoda alingeni la lizakhonkota lize liluphale lize life kubuye abanye bakhonkoti baluphale bazibaphi bahle bambanani lo ndoda lo sende landuze lo ndoda lo kuthiwa ngoku and undoda lo uzalisiza ngokuya ngokuthi alokho ngogawule wonke wotona ngochuma konke laba akulalito lapha labana ngokunye nje lakokuyimdlwane njengobobhi lakokukhonkotayo so linasende landuze lo baba labo labo bogawule bakhona futhi zamanini ukuthi abantu benzeni likhangele laphana kobhetiba yikho lapho esesikhangele khona nxa sikhuluma ngemadebheleni and isangoma sikhuluma nsuku zonke ikakhulu mina esami mina endilala esh hlala kashiyana le madebheleni ngenzemidleni kodwa hayi siyatsho umnangagwa sasikhuluma njengakhonokho kathesi sesikhuluma sithi mnawayo siqonda wena hayi mina bengingasikeli bandaleni ikakhulu lezanu ngoba bengingela la ndaba lakulokho kwama okwembuzazo kodwa uma isangoma siyabe sinjila mina ngikhuluma nje ngosamanje nxa lifuna ukundinga hayi mina liyangithola liyangithola sibili liyahamba emoyeni khona pa liyakwanisa ukungithola ngoba ngikwanisi nami ukuzibhablisha but isangoma siyabe sikhuluma manje ukuthi ngokuya kwesikhathi upresident uzaphuma emathebeleni nami ngakhangela shuwa yeyi ngabona inkosi iyangitshela sho ukuthi hayi obhedi mpofu akuzeke kuthiwe kusasa akuzeke kuthiwe khona umnyokozayo hayi ngokuya kwesikhathi
Studio 7 ninjani yabo umsebenzi omuhle owenzayo okhulumayo ngumangena usenyama yendlovu efountain sibonga umsebenzi lwehla eliwenzayo losizwe luncedisa ngani abantu nxa abantu bekhalazile umangena ongumbhishophi lebandla inkonzo yezimangaliso zomusa wenkosi Church of God in his own umangena ucela abalosizwe abalesifiswa ngoba bafuna ukwakha ibandla enyama yendlovu lokudrila umgodi ukuze bancede intsha losizwe khona ngale enyama yendlovu Fountain Village sicelisa uncedo lokuthi nxa sengathola imali yokudrilelwa umgodi sifense lengadi yokuthi sincedise intsha ekhona abakhonzayo labangakhonzi ukuze sizame ukukhupha izidakamizwa emsebenzini sikhuphe ulutsha lusekusebenzeni imisebenzi yezandla ibandla liregistered ngaphansi kwenhlanganiso ye-National Association of Christian Council Churches udirector wakhona engubaba uKhumalo uPropa Khumalo uchairman wakhona engubaba u-Edson Moyo Mangena ibabafisa ukusihlungula inhlelo so izandla zifitshane kuyikucelisa uxhaso ukuthi nxa lungatholakala lolo xhaso kwangaba lobubelo inkosi ilibusise siyabonga ama-well-wishers they can contact ubaba u-Edson Mangena inamba 0712038839 noma 0776445500 inamba yeZimbabwe sicelisa izandla eziphayo ezilonceda siphakamisele intsha ngegama lika Jesu Kristu siyabonga amen
lathi siyabonga lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala izimathonsi kulandela ukubhubha izolo kwengqungquthela yalomdlalo uPele oweqembu leBrazil obele mvukuzane uPele elokuzalwa engu-Edson Arantes dos Nascimento obele minyaka engamachumi ayithoba minwembili 82 wakhokhela iqembu leBrazil kumidlalo yenkezo yeWorld Cup kathathu ngomnyaka ka-1958 1962 lo 1970 leli lizwe lathatha linkezo uPele waziwa njengentshantshu engasoze yadlulwa ngomunye umdlali emhlabeni jikelele sixoxe lolandela ezomdlalo wenguqu umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ya mina ibizo elithi Pele okubuye enqondweni yami yinkosi yenguqu ngoba uPele ube ngumdlali omangalisayo and uqale ibhora at a very young age of 15 and ngumuntu owaphumelela kakhulu wawina ama World Cup and ngumuntu odlala umuntu olebe leskill lesiyane sokuthi vele abaningi namanje lokhu bemhlonipha nguye singathi bathi greatest of all time igoat abathi imbuzi nesakithi
abanye bathi lanxa uPele wenelisa ukunqoba kunkezo yeWorld Cup kathathu izinga lokudlala kwakhe alisoze lifaniswe labanye abadlali abafana labo Messi labo Ronaldo uthini wena ngokubona kwakho
idebate yona le ukuthi odlale ukudlula abanye phakathi kukaPele Ronaldo Messi lo Maradona idebate ivele abathi
abathandi benguqu abahlala bedebate ngayo, and I'm sure idebate ezoba khona kakhulu since uKing Phele eseshonile. But asikhumbuleni ukuthi ngo-2020 iBBC Sports actually yayenza ivote, he carried out a vote amongst wona lama players engikhuluma ngawo, and uPhele was voted the greatest player in the world, and I'm sure iFIFA layo yamvotela ukuthi was the greatest player of the century. Now I'm talking about the 20th century. So yeah, I think hands down bangakhuluma abaphikisayo besithi kulabo Messi labo Maradona labo Ronaldo, kodwa uPhele ebantwini abazinguqu abalandela abalandela abayilandelayo balandela the way adlala ngakhona during his years, hayi bonke bakutshela ukuthi laba abanye ababoni lutho kuphela.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umlandeli wezomdlalo wenguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Virginia ngapha kwelemelika. Umuyi obe ngumculi weSouth Africa uMandla Maphumulo ubesazakala ngokuthi nguMampintsha ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje eDurban ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo equthwe izolo. Abanye abaculi bakobulawayo eZimbabwe bathi baqoqe umcimbi ozaqutshwa lamuhla owehola elilodwa okukhumbula uMampintsha yena wake wethekelela kobulawayo eZimbabwe ngomnyaka ka-2015 leqembu lakhe ele Big Naz, lapho abahlabela besola udlakela lokukhethana ngemihlobo eSouth Africa. UMampintsha obhubhese leminyaka engamachumi amane lambili 42 uthiye unkosikazi wakhe uBongekile Simelane owazakala ngelokuthi nguBabes wodumo lengane yabo uSponge olomnyaka owodwa wokuzalwa. Ake sizwe amazwi kababazala kaMampintsha usekaBabes wodumo uBishop Welcome Simelane ekhuluma embuthanweni wayizolo.
Sihlale kahle nomkhonyana benobes bahlale bancinzane bakhwebhane ngithethe bangishiye kanjalo ngisale mina ngikhamisile kade ngithetha ngibabone namba sebelandelana beyongena emotweni ngibona ukuthi ayi shuti labantu babedalelwene ngempela sebehlukanise ukufa. Umkhonyana noko ngiyabonga ngoba ungishiye nomzukulu niyamazi uSpongebob SquarePants.
Lawo ke ngamazwi kaBishop Welcome Simelane. Abahlabeleli beZimbabwe labo bathi balahlekelwe ngokubhubha kukaMampintsha kesizwe amazwi omculi weZimbabwe ohlala kwele Botswana uErnest Sebata kungxoxo wayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sawubona dadethu ngiyabonga ukuba sibe sixoxa ngaleli qhawe selilele. UMampintsha ukhanya ube yindoda ekadizimisele endabeni zomculo njalo bene influence ephezulu sibili. Ungakhangela noma uzwe imbali yakhe lapha aqala khona uyeza nawo ukuthi indoda eyayinekhono elithize sibili okuthi khona kwamanje i-music fraternity ilahlekelwe kakhulu indoda ekadizimisele ngomsebenzi wayo. UMampintsha umculo wakhe wagugula into eziningi kakhulu. Ngiyathemba kungasimampintsha abantu abanjengabo Pepsi Odumo. Angazi noma ngabe siyabazi. Ngoba wayene waba nesandla esikhulu kakhulu ekukhuphuleni igama lika Pepsi Odumo. Njalo ne genre akade eyidlala iqomo. Ngesikhathi bengakabuyibo noma mpintsha yayingadumanga kangako noma yayikhona but yayingadumanga kodwa ukubuya kwabo babuya baba nalokho okuthiwa i-game changer ngesilungu kwazwakala bona. Ungakhumbula ingoma yayithi umlilo owe-big nazi ambona ukuthi ukhona ongayaziyo, nilethemba lokuthi yaziwa zonke indawo. So iqembu le-big nazi sibili linayo uma mpintsha la libuye kakuhle kakhulu. Ngakho la khona manje njoba selilele iqhawe bubazwile lezikhulume esikhumbuzweni sakhe namhlanje bemkhuluma njengeqhawe leliyana elikade liphethe sibili indime phezulu endabeni zomculo. Noma eseyedwa nje wawubona ukuthi elakhe igama akalilahle, wawubona ukuthi akusokuthi umkhulu kuphela nge-big nazi, yena umfoka amaphumulo ube mkhulu kakhulu kuzo zonke izinto zomculo ayezenza. Konke ayekuthinta nje kwakusiba kuhle. Le influence yakhe ebaculini iyakhanya, iyazwakala njengoba ubona kuvela abaculi abaningi abazama ukwenza istyle esicishe sifane nesi. Ngangimkhangelele phezulu le nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga ngingayafika la akukhona noma singakaze sihlangane like okwamehlo kodwa ngangihlala ngimbona nje laphana emculweni. Ngangivuma ukuthi ngelinye ilanga ngizake ngihlangane laye sixoxe maybe senze okunye thizeni sisonke, but hayi impilo usungafisa ezinye izinto kugcine kungayenzekanga ngoba indlela omunye lomunye kulalapha ephelela khona. Iqhawe lizalala ngokuthula, umuntu okade izimisele kakhulu emsebenzini wakhe, indoda ekade izimisele kakhulu lasemndenini wayo. Uyabezwa izikhulumisile ukuthi umuntu okade izimisele kakhulu ekwenzeni lekukhuphuleni abanye abaculi. Ya, lapha ngiyabona ukuthi silahlekelwe sibili ngumuntu okade sazokuba negama elidlulelelo afe eseyilona. Ya. Ukamfoka amaphumulo kuthiye igebu enkulu ebaculini nje bonke abakade bekhangelele kuyena nabalandele bakhe. So ngithemndenini wakho amaphumulo abakhali bodwa sinabo, baduduzeke, iqhawe lilahlekele thina sonke. Siyabonga.
Hayi, siyabonga Ernest Sebata Ay, kalale kahle uMampintsha. Ye, usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sisithi ke olifisela ke umnyaka omutsha omuhle inew year ngesonto imi ke uChris Gande nxa ke silingezwanga indaba zethu liyakwanisa ukuzilalela njalo ku www.voaindebele.com. Happy New Year Zimbabwe, siyodibana ngomvulo.